Ukhala iphikile fotsholo kuward 5 esigabeni senyandeni lapho mama abaqoqane khona belenjongo ukuthi bazithuthukise bona lemuli zabo ngokufuya inkukhu zekhaya. Abesifazana laba bazakhela ngokwabo isilugu senkukhu bencediswa ngowesilisa oyedwa kanye lenhlanganiso yeMasakane Trust. Unkosazana Sibusisiwe Ndlovu unobhala jikelelo wenhlanganiso yentuthuko njalo uthi bangene bengomama kuphela ngoba kuyibo abathwala bunzima emakhaya.
Esakubonayo ukuthi singene singomama sodwa ukuthi inhlupho eziningi emakhaya zikhangelelane labomama ngoba lo mntwana noma elambile ubuye ekhala ebamba isigqoko sikamama akayebambi ibhulugwe likababa ma ekhala. Wonke even lo baba laye noma evele etshwaleni uyabuye buza umama ukuthi kudliwani noma engathenganga lutho. Sase sibone ukuthi ngcono sizithuthukise.
Ugcizelelo wathi njengabafuyi benkukhu abasacathulayo basaludinga ulwazi lokufuya ukuze uhlelo lwabo luphumelele.
Sisadinga usizo olokuthi sincediswe ikakhulu ngokudla kwenkukhu njalo lenkukhu lemfundiso futhi ukuthi sihambe siye lokhu abathi look and learn. Ngoba kwesinye isikhathi ukufunda senza ama-workshop awungeke ubambe than ukuya ku-look and learn siyabona ukuthi abanye abayenza njalo bakwenza kanjani.
Unkosazana Rose Moyo umgcini sihlalo wentuthuko uthi bakhangelela ukuthi bathole imali ezabasize ukuhambiseni abantu ababo ezikolo.
Ezemakhaya lezi kodwa ziyaziya yizwe esabesizifiyala 250 okwakhathesi. Kade ufundisene abantu abethu lokuthi lathi siziphilisa ngemali yabisele lokuthi asifisi futhi singazivuya kube zinkukhu eziyase ziphelelelwa lapo sifisa ukuthi kube yibhizinisi engapheliwe.
Kodwa isibo bonke omama abanelisa ukuthi baziphandele kulesi sigaba. Unkosazana Sophie Mlilo oleminyaka yokuzala efika phose ekhulu 97 uthi uyaludinga usizo kuhulumende ngoba engesenelisi ukuthi avuke azenzele.
Ninje sengiyintandane befithi noba ngihlezi lapho isikhalazo sami kuze singahlangana lo Nkulunkulu ukuthi uhulumende nje abe ngiphosela okuyimpuku iso sikhalazo sami ngoba nangivele nginje angisazi lapho engaya khona abaphathi lohulumende lo Nkulunkulu amaphilizi ngibengeni ngobana ngiyadliwa emzimbeni kumbe kudla amathambo ukuhamba sokusala emehlweni asabona endlebeni nangesesa.
Ukansila weNyandeni umnumzana Adam Bebe uthi omama bentuthuko baza kuba yisibonelo esihle kwezinye izakhamizi.
Kusuthuthu kuyaba yisibonakaliso esihle kakhulu ukuthi kubonakala ukuthi omama bayakwanisa ukwenza uludo luphumelele ngoba abanye abantu lapha kulesi sigaba sebejayele ukuthi izinto zalapha ziphumeleli, izinto zalapha ziphumeleli. Kodwa ngalokhana nto yobana i-roofing material yena leyana siyithengelwe yi-trust ebathengela amazengo konke laphana bona omama badinga izitina lezamende bathengelwe yi-trust bona okwabo yikuvuka udaka.
Omama bentuthuko bathi bakhangelela ukuthi baqale ukufuya inkukhu zekhaya kumaviki ambalwa alandelayo njalo bazazithengisela iloba ngubani ozifunayo. Ngimele iStudio 7 eNyandeni, ngingu-Albert Ncube.